ngakhangela isekelo sombuso wezindlela zethu yama-elections size ayenziwe ngemva kweminyaka emihlanu. Yikho kuloshiwe isekelo sombuso. Kodwa sizakhumbula ukuthi phambilini kusabusa uMgabe ngo-2008 ama-election ayefuna ukuthi enziwe ngo-2010 ngangaphambi bahle agcine selethiwe enziwa ngo-2008. Lokho bakwenza ngokuthi babuyele ephalamende bayeza okuthiwa i-amendment yeseluleko sombuso wesizwe. So khona lokho vele i-constitution iyakuvuma ukuthi nxa kufuze ukuthi i-amende inga-amende ukuthi kwenzakale khona lokho.
Singathi wena ngokubona kwakho ubona ngani pho okwenze umongameli angalandeli khonokho kungaba kuyini?
Kunzima ukuthi ngazi izizathu zakhe. Mhlawumbe ibandla lakhe labe lingafuni ukuthi yena le nto esiwe ngabafundisi ilandele kumbe kuxoxwe ngayo. Kodwa ngithi sonke ama-cotini siyakwazi ukuthi lamuhla umuntu wakhona-indicator lethu sasethena right.
Singathi-ke nxa sokunjalo-ke abantu bayakhuluma bathi-ke ilizwe soze lilungiseke ngoba umnotho ugugudeka okumangalisayo. Wena umbono wakho ume njani ngakhonokho?
Okukhona ilizwe leZimbabwe selimoshakele kakhulu kabi, abantu baphakathi kohlupho olwesabekayo. Kufuze ukuthi kutholakale indlela okungalungiswa khona lokhu, and ngibona ukulungiswa kwakhona ukuthi bonaba abaphikisanayo abayibo abayimbangela yesipho lwesilalo ukuthi bahlale phasi bakhulumisane, kube khona ukuzwanana.